Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe lugatsha lwezokhetho iZeki wobulawayo namhla ukuze lwazise uZulu ngelungelo lakhe lokungaphi omunye umuntu inombolo zamaphepha atshengisa ukuba umuntu ubhalisile kuluhlu lwabavoti. Umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe utshela lumhlangano ukuthi abantu bengavumi ukhetho lusebiwa umongameli Mnangagwa ngendlela abenza ngayo ngomnyaka ka-2008. Evumelana lomnumzana Bebe, umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ibandla lezanu-PF lijwayele ukweba ukhetho ngendlela eziphansi njalo amanye amabandla engavumi ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili kumbe kube lokuluphazamisayo.
Thina kuhlelo le-BVR lama-election olokuthi khona izano e-cabinet minister kaMnangagwa ekhokhelwa nguMnangagwa eplana ubana ama-election adlulise aye phambili nge-3 years elandelayo. Asivumelani lalo, sisekela i-MDC layo ethi khona ikuvumeli iredi ukuthi iye kuma-election.
Umnumzana Nkululeko Chuma, umqeqeshi weGodlayo Community Development Trust, uthi ukhetho oluzayo lunika abantu ithuba lokuvota kuhle kodwa sebesola uhlelo lwebandla elibusayo lokuthatha inombolo zamagwaliba abantu asebebhalise ukuvota.
Ukhetho oluzayo sibona ngani lunika abantu ithuba lokuthi bakhethe amabandla abafuna ukubavotela kumbe ukwasekela. Kodwa uhlupho sizwa kuthiwa kulabantu ababonakala befosa abantu ukuthi babanike ama-voter registration slips bencindezela phansi ama-serial numbers. Okuyikho okungekho emthethweni ngoba amapholisa asebethe umlayezo wokuthi ababonakala besenza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Njalo sabona leZeki futhi iqonqosela ukuthi obezenza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Sibona ngani khonokho ukuthi kube sesibhale kunjalo, asazi ukuthi bakwenza lokho befunani bejongene. Kodwa sibona ntonyaka kungapho sekunika ithuba abantu ukuthi bavote kuhle kungeladlame.
IZimbabwe iphakathi kohlelo lokubhalisa abantu ukuvota kusetshenziswa uhlelo lwe-BVR ukuze baphume loluhlu lwabantu abazavota. Sikhuluma nje inani lasebebhalise ukuvota seledlule kancane izigidi ezinhlanu, i-5 million. Loba nje bekukhangelelwe ukuthi kubhalise abantu abayizigidi eziyisikhombisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuba abamazwe angentshonalanga bazeza bazohlola ukuqhutshwa kokhetho obesekungasenziwa kuminyaka edluleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.